Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhlaka 3 kuLwezi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje iningi eZimbabwe elithi lilinde ngabomvu ukubona ukuthi ukhetho lokudinga umongameli weMelika luzaqhutshwa njani kanye lempumela yalo
nambo ke ababalisi bedemocracy abahlala besitshela thina ngapha kubana asenzi kahle sesikhangele kibo phela ubana bono tuna kuyini esingakufunda
ingcwethi ezicobongula izombusazwe zihlaziya okunengi ngalolu khetho
uDonald Trump yena uvele ngizomabhizimusi ngabantu abathanda ukuthi bavikele amabhizinesi abo lokunye nje ongabe kuphathelana lomnotho uKamala imbali yakhe ngiyokuvikela amalungelo abantu
siza kuzwa umlando womunye wabancintisa kukhetho lweMelika umnumzana Donald Trump lezinye esiphathelane lalolu khetho kuwona lo umsakazo Amabandla ezombusazwe eZimbabwe athi yalindele ngabomvu ukubona ukuthi ukhetho lokudinga umongameli weMelika luzaqhutshwa njani kanye lempumela yalo. Ukhetho lweMelika lungolwesibili oluzayo njalo kuncintisa umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris owebandla leDemocratic Party lowake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump weRepublican Party. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Simanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa eleMelika lidume ukukhuthaza ukhetho olukhululekile ukuthula emazweni omhlaba, abalandela lolu khetho bathi sekuye kwaba lokuthukana phakathi kwabancintisayo laba mnumzana Trump lonkosikazi Harris. Mnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-PF njalo ngumeli wephelandaba edalele ephelamende uthi bandla lakhe yilo elilokuthula ukwedlula amabandla eMelika.
Siyabona ukhetho olweMelika solufikile soluseduze. Nambo ke ababalisi bedemocracy abahlala besitshela thina ngapha kubana asenzi kahle sesikhangele kibo phela ukubana sibona tuna kuyini esingakufunda mayelana ngedemocracy sibona ekuqaliseni bafuna ukubulalana omunye wabo oncintisayo umnumzana uTrump aphosa dutshule kumbe sokukabili kumbe kathathu sibonile sokuthishwa ngama ballot box kwezinye indawo. Into zangona zimanga kuhle bafisela ukhetho oluhle olulokuthula njengalolu khetho esalwenza eZimbabwe.
Isikhulumeli selinye icele lebandla leCitizen Coalition for Change umnumzana Promise Mkhwananzi ukuthi ibandla lamademocrats ufisa linqobe ngoba lilobudlelwane lamanye amazwe.
Amademocrats watshengisa ukuthi ale concern yedemocracy emhlabeni wonke jikelele. Umnumzana uTrump ukhanya ungani ugxile kakhulu ekufocuseni endabeni zokuthi iAmerica iphumelele, abantu abase-America baphumelele. Ama-Democrats yibo ke abatshengisa ukuthi bebengaba lozwelo losizi lokunanzelela nje lokusekela inhlelo ze-democracy kwamanye amazwe angaso-America.
Kukanti ibandla le-lead party elikhokelwa unkosikazi Linda Masarira lalo lithi lisekela unkosikazi Kamala Harris. Unkosikazi Rosalind Ncube isikhulumeli saleli bandla.
Thina njenge-lead party siyamsupporta sibili umama uHarris laye campaign abantu abesifazana sizwakale la television ebuse la libona ukuthi khona omama laba bakwazi ukubusa ngokuthi vele umuzi ngumama. Umama uHarris labamnika isikhathi ekhulume lokho ofuna ukukhuluma abantu bekuzwe bekuhambe bemvotela. Thina sisupporta umama uHarris sithi khona ngeTuesday gawini.
Umkhokeli wemthokozi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kweleMelika kulabudlwangudlwangu ngesikhathi sokhetho njengalokho okwenzakala eZimbabwe.
KweleMelika basesengcono bona kababulalani kabachayani lo lalo uthengisa ama-policies akhe ebantwini abantu bamvotele ngoba bayamthanda. Kodwa ungakhangela kwelakithi eZimbabwe kuba yinto ehlukileyo kakhulu. Ukhetho lujonjwa minyaka yonke uzananzela ukuthi iZimbabwe ayikazibe the free and fair election since 1980 kuzofika namhlanje.
Izi chezi so zomno chezi ete so hainko kelewa ndale zanu PF imelika. Ngeke ze sulo loba ngubano ozo ngoba patu wadaba bababili. Ngumbono kamnunza na ino zendibale oko kelewa ndale EFF e Zimbabwe.
E foreign policy ya waiso zichinche. Noba ngaba ambano awina kumbe Trump kumbe Harris. Akula lutoli olu ya chinche. E Zimbabwe aisoge itole eni ngeto. Mwa ama election ngeni. Ngempumela yama elections ayo America ama sanctions baza continue bewayengezelela obaza continue nje bewagcinile khona pana
ilunga le Freedom Alliance umnzana Thabani Juma uthi umnzana Trump uzanqoba
Trump ungumuntu ongani kasekelani lezi mpi eziqhamuke phakathi kwamazwe angu 4 iRussia le Ukraine kuzobuya iIsrael le Hamas ungabangela ukuthi kona uTrump angene ofisini kuba abantu nabe vota isikhathi eziningi babe bengani bathi bazwela ubani
umnumzana Matthew Bubesi Sibanda enye inkokeli yebandla lezaphu uthi umnumzana Trump kangena azovikela ukuthi ungabe lempi yomhlaba
ukhetho lase America lolu olukhona ngendlela mina engibona ngayo uTrump ngoba nguye umuntu embona elombono wokuqeda leyana impi esibhidlize izakhiwo ezinkulu ezinenye njalo Trump uma engangena ngibona umuntu ongani uyazwisisana lokukhuluma lo Putin ukubana impi phele kuze impi ingamemetheki kube lempi yomhlaba
izigidi ezedlula amathuma esithupha sezivotile kudala lanxa usuku lokhetho lungakafiki ngohlelo le early voting ukhetho lwe-Amerika luphambi kwakusasa ngolwesibili ngiyimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda
Nguhlandla lapho esihlaziya umlando wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka lamuhla sicubungula okamnumzana Donald Trump eminyakeni eyisithiyagalolunye kuphela usesole iziphathamandla zebandla lakhe le-Republican Party waliguqula ngendlela ayifunayo njalo wengezelela ukungezwanani ngemibono elizweni leMelika. Intatheli zindaba yi-VOA uTrina Trin usethulela lolu daba ngokuphindela kukamnumzana Trump enkundleni. Kudaba olutolikwa yimi usithandekile mhlanga we-Studio 7.
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden has
been elected. Umsakazo we-Fox News usungatsho ukuthi owayengumongameli umnumzana Joe Biden usekhethwe ukuba ngumongameli weMelika.
Kwakufanele kuphelele lapho kodwa akusabanga njalo ngoba umnumzana Donald J. Trump umongameli wesi-45 kwelemelika wayengafuni ukuvuma ukuthi unqotshiwe.
If you count the legal votes I easily win. If you count
ungabala amavoti asemthethweni yimi enginqobayo kodwa ungabala angekho emthethweni bengazama ukusiqila.
Wathi mhla ka 6 ngoZibandlela 2021 umongameli wakhuthaza abasekeli bakhe ukuthi befole baye esigodleni seCapitol ukwenzela ukuthi iCongress ingemukeli impumela yokhetho.
Siyalwa kakhulu ungekela ukulwa ngamandla awusoze ube lelizwe futhi.
Okwalandelayo ngokungaze kubonakale eMelika okwabangela ukuthi umnumzana Trump etheswe amacala okuzama ukuguqula impumela yokhetho ngohlelo lwe-impeachment kabili. Ukuphikelela kwakhe lokungafuni ukuthi ehlulwe kwakungokomuntu owayengafuni ukuthatha inyathelo elijwayelekileyo.
I think what you see in is somebody who has incredible confidence.
Ngibona sengathi lo ngumuntu ozithembayo kakhulu ngombono wakhe.
URus Bettner lo Susan Craig zintatheli zindaba eziphenya indaba njalo ezaloba ugwalo oluthi Lucky Loser olungancomi indlela umnumzana Trump aphathiswa imali kayise eyenza ukuthi abe yisinothi esisezingeni lamabhiliyoneye.
He has not, since the early 80s, really trusted people who have subject area.
Kusukela ngeminyaka yama-80s, kakaze athembe abantu abalobuciko kuhlandla lwendaba ezithile. Uyazama ukubakhulela ukwenzela ukuthi kube lempumela ayifunayo.
Izakhiwo zikamnumzana Trump zazilotshwe ibizo lakhe ngamabala amakhulu aligolide okwakutshengisa ukuzimisela kwakhe lendlela azibona ngayo. Nanko amazwi kankosazana Craig.
He was worth $200 million. and he would talk. It was the interview he gave to the New York Times, and that grew to
billions. Kodwa eminyakeni elishumi eyalandelayo watshela abe 60 minutes ukuthi kwakungamadola ayibhiliyoni eyodwa. Wayesevame ukukhuluma okuchiyeneyo.
Umnumzana Trump waba yintshantshu ekutheni abantu bemnanzelele lokuthi abe lodumo njengosomabhizimusi abantu bengasebenza laye bephumelele. Wenza izigidi lezigidi zamadola ngebizo lakhe kodwa lanxa wayephumelela kwakukhona okungalunganga. Amankampani akhe aqala ukubhidlika njalo abhaliswa ngokusemthethweni ukuthi awasela mali. Indawo zakhe zokubheja ezamakhasino lazo zalahlekelwa imali, avalwa wonke. Kodwa wathutsha ngohlelo lukamabonakude olwe The Apprentice olwaba lodumo.
Ladies and gentlemen, I am officially running for president of the
Sengincintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika njalo sizakwenza ilizwe leli libuyele esimeni salo sokuba lesithunzi emhlabeni wonke jikelele.
Umnumzana Trump wayengaxolisi njalo ezimisele.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Nxa eMexico lileta abantu balo lapha, alileti abangcono. Lileta abadala amacala, abadlengulayo. Kodwa abanye, ngithemba ngabantu abalungileyo.
Njengomongameli, umnumzana Trump wakhetha abehluli bedale eliphakemeyo, abancedisa ukungenela kwisinqumo selungelo lokukhipha izisu.
The U.S. death toll now above.
So kubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu 150,000.
Ekuqaleni komnyaka ka-2020, umkhuhlane we-COVID-19 walinga umnumzana Trump, wancedisa ukuthi kulungiswe masinyane imithi yokulwisana lalo mkhuhlane. Kodwa watshela ingcwethi kwezempilakahle ukuthi kufanele abantu bemukele umjovo womuthi we-bleach ukubulala leli gciwane. AbeMelika abedlula izigidi eziyisichiyagalolunye bahlaselwa yilo mkhuhlane. Ababhubhayo bedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 230,000. Abavotayo bakhetha umnumzana Biden ukuthi abe ngumongameli. Esephumile embusweni umnumzana Trump wetheswa amacala amaningi njalo ngowakuqala umongameli ukuthi atholakale elicala. Kodwa udumo lwakhe lulokhe lumemetheka. Waphepha kabili bezama ukumbulala kuwona lo umnyaka okwakhuphula ukuzwanana kwakhe labamsekelayo.
God has a plan for Trump and he absolutely
ulecebo lomnumzana Trump. Waphepha ngoba kulesizathu. Ngithemba leso sizathu ngesokuthi abe ngumongameli we-47.
Umnumzana Trump owaphathisa ukubhala ibhuku le-The Art of the Comeback engabe eselungiselela ngempela ukuphenduka futhi ngendlela enkulu kumlando wezombusazwe eMelika. Umsakazo we-Studio 7 walethulela umlando omunye oncintisana laye unkosikazi Kamala Harris ngolwesihlanu.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazo wakho we-Studio 7 uzakulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo lesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni we-Studio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela i-VOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X le-VOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com.
Ukuhlaziya okuningi ngokhetho lokudinga umongameli weMelika, untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Tim Muringayi, ingcwethi ecubungula izombusazwe engoweZimbabwe ohlala eMelika.
Okwakathesi akukacaci ukuthi ozanqoba ngubani, ngoba siyakwazi ukuthi unkosazana
Harris ngantwa she has punched above the weight. Ngoba siyakwazi ukuthi she's been campaigning for the past 3 months kuphela and umnumzana Trump for the past 10 years. So ikho ngantu abachiyana khona but sokungutshiki lo bhanqwa katesi ngoba ngu-6 lo-9. Kuma-7 states angantwa critical bachiyana ngantu ngama-2 points, 3 points, ngama-percentage points. So khonapha hayi ngantwa kunzima ukuthi sibe kwazi ukuthi mbani ozanqoba. But into esiyibonayo kathesi kuthiwa more women have voted okwakathesi more than they have ever done, and new voters kwamanye ama-states. In Georgia kuthiwa kule 500,000 new voters. So hayi kuyahanjwa, and they are mostly women. Singakhangela abantu abansundu, lama-Latinos, and all these other people. Ngantwa bebesebefuna ukuvotela umnumzana Trump, but ngesonto sizwe bekhothoza abantu abamnyama, ama-Puerto Rican, lani. So angikwazi ukuthi khonokho kuzanceda ubaba uTrump mbeni kuzanceda unkosazana Harris.
Udaba lwabantu be-Puerto Rico lolu siyibonile, yebo omunye osekela uTrump esithi abantu laba bayingcikeza. Kodwa sabona uMongameli Joe Biden ephendula lawo mazwi esithi ingcekeza ayibonayo ngabantu bakaTrump, abasekeli bakaTrump. Awuboni lokho kungaphazamisa uKamala Harris yini? Ngoba sike sabona kukhetho olwedluleyo unkosikazi Hillary Clinton laye echaza abasekeli bakaTrump ngendlela efanayo. Okuyinto abanye abathi badala ukuthi anqotshe kukhetho.
Engikubonayo ngathiwa ku-different ngokuka mkosazana Hillary Clinton. Laphana nguye owayecontesta against umnumzana Trump. So khonapha kwaba yi-deciding factor ukuthi abantu batshintshe umumo bavotele uTrump ngoba babetshela ukuthi yingcekeza. Okwakathesi ngibona ngathiwa it's a different situation ngoba uBiden is not contesting kathesi umnumzana Harris nguye ocontestayo. But siyakwazi ukuthi i-Republican Party lo Donald Trump bebefuna ukubabopha bonke bebabili besithi yikho kucabanga kwabo. So mina engikubonayo kathesi ukuthi abangantu bebesekela uTrump vele basekela uTrump. Abasekela uHarris vele basekela uHarris. Ama-independent voters, lamanye ama-Republican voters ayefuna ukuvotela unkosazana Harris. Ngantwa kuzaba le problem khonapho. So hayi, the race ngantwa is too close to call okwakathesi ukuthi engadliswa ikhonokho yini. Ngoba sizwe ka izolo ukuthi Trump esithi uLiz Cheney, umtaka former Vice President Dick Cheney, kumele bamfake phambili bamdubule and all these other things. So isdezinjalo. And then uJD Vance wabuya wakhuluma wathi abelungu abaningi ukuthi bangene to these Harvard institutions kumele batshintshe their genders. So inkulumo ezinjalo hayi kuyahanjwa this time around, but ngolwesibili siyabe sesile clear picture ukuthi embani ozanqoba.
Kukhetho olwedluleyo uTrump sibone sala ukuthi unqotshiwe, kwagcina kusiba lodlakela edalele ephalamende eCongress. Lolu khetho ubona luqhutshwa kuhle yini kuze kuyephutsha kungabanga lodlakela olufanayo?
Hayi, mina angikuboni ngoba ngikubona ama-security agencies ngantwa amelele khonokho. Abantu angantwa balomsongo vele bamelele bona laba, ngoba siyakwazi ukuthi abaningi bangikhona basejele, abanye bamelele ama-court date, abanye sebephumile ngoba amacala abo ebenikwa ama-4 years, 5 years. But asikababoni kuma-social media ngantwa bephambili besapota umnumzana Trump. So ukuthi bazaphinda yona le nto, hhayi, kathesi ngantwa i-National Guard lama Congress people ngantu abalungiselele into enjalo.
Lowo ngumnumzana Tim Murengai, ingcwethi ecubungula izombusazwe, obexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ese-Ohio eMelika. silokhe sikudaba lunye. Umnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula ezombusazwe engumsekeli kamgcinisihlalo weBoard ye-Rural Communities Empowerment Trust uthi impiko eyethulwa ngabancintisayo laba igxile kakhulu kumisebenzi yabo ababeyenza i-profession.
Nxa sikhangela ukulungiselelwa kokhetho lwe-America siyayinanzela imbiko ephumayo ukuthi uDonald Trump loKamala Harris nxa besethula imbiko yabo ilokutshiyana kakhulu. Singathatha umzekeliso, uDonald Trump ukhuluma kakhulu ngokuthi yena uzavimba izizalwane zakwamanye amazwe ukuze zingahlali kulelo lizwe. Kodwa-ke nxa sikhangela uKamala Harris yena usuke akhulume ngokuthi ufuna ukuthuthukisa amalungelo abantu ngezindlela ezishiyashiyeneyo. Nxa sithi siyakuqathanisa ukuthi uDonald Trump yena uvele ungusomabhizimusi, osomabhizimusi siyakwazi ukuthi ngabantu abathanda ukuthi bavikele amabhizinesi abo lokunye nje okungabe kuphathelane lomnotho, ngoba labo bengabantu abakhuluma ngezomnotho kakhulu. Kodwa kuKamala nxa sithi siyakunanzelela, imbali yakhe iveli yileyane yokuthi ngiyokuvikela amalungelo abantu njengoba ubeke waphatha izikhundla zokuba ngu-attorney ezindaweni ezijiyeneyo, attorney general laphana ezigabeni lapho kade ihlala khona. So konke khonoko ezi ukuthi vele nxa sikhuluma ngabantu laba ababili, omunye lwe-background yezomthetho, omunye lwe-background yezamabhizimusi, and siyakwazi ukuthi osomabhizimusi bangakhuluma loba kuyini kwenzela ukuthi ibhizinisi zabo ziye phambili. Njalo nxa sithi siyakukhangela futhi inkulumo kaDonald Trump iliyana ebuya lokuhlokoza abantu okudala inhlokomo njengalokho kwaba khona ngesikhathi yena esala ukuphuma esihlalweni ngalwana mnyaka. Kodwa-ke nxa sikhangela uKamala Harris ngabantu ama-Democrats vele ungananzelela akhuluma kakhulu egxile ekuthuthukiseni amalungelo abantu, ekulondolozeni, ekuvikeleni amalungelo abantu lokuthuthukisa nje inhlalakahle yabantu.
Lo umnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcinisihlalo weBoard ye-Rural Communities Empowerment Trust esixoxelaye ekobulawayo. Ukuze sizwe ukuthi ukhetho lwemelika luthinta njani abesifazana labezokholo, sixoxe loNkosikazi Teresa Dangwa owenhlanganiso ye-Diaspora Women Arise njalo engumfundisi.
Ngiyabonga kakhulu Sithandekile ngethuba lokuthi ngikhulume lami ngekhetho elenzakalayo lapha eMelika sikhangela ngelungelo yabafazi. I-time eqakathekileyo kakhulu okokuqala ukhonokho nje ukuthi it's been a long time ukuthi abafazi babengavunyelwa ukuvota many decades ago. Kodwa kathesi lathi sesilayo imvumo yokulovotela and sihamba siyavota sivotela anyone esimfunayo. Akula muntu ositshelayo ukuthi kumele livotele leyi party kumbe libe livotele lowana. Uwedwa uyazichuzela whoever omthandayo, right? Ngukhetha omthandayo. So it's peacefully, kungela anything you are scared of. So yisikhathi esichazayo kakhulu. And then kuma policies izinto ezihambelana nabafazi eziphumayo kukhetho leli kuhambelana iningi lendaba ze-immigration, indaba ze-women's health, especially abantu bekhuluma ngelungelo lomuntu wesifazana ukuthi ekhuphe isisu kumbe engekhuphi isisu, kube sekuhambelana lokuthi abafazi babe le equal opportunities kungebe discrimination on any level. Anyway, whether kusingukhaya, kusemsebenzini, kusendlini, kusephandle, sidlala, whatever, kumele ngakube le discrimination. So economic empowerment ikhona and ukuthi nxa besebenza benikwa imbadala yabo kumele ifanane le mbadalo yamadoda, ngoba lapha indawo eziningi kazi amafazi kabanikwa i-pay yabo is always less than iphei yamadoda.
Phakathi kwababili laba abancintisayo, nguphi esingathi ulwela ilungelo labesifazana okwedlula omunye ngombono wakho?
Wonke bongu-2 bathi bayalwela ilungelo zabesifazana, but ungakhangela ku-history yabo ukuthi lowu historically ngowuphi okhanya zathi umelela ilungelo yabafazi ukwedlula omunye ungakhangela into ekhulunywa kakhulu ngo Donald Trump ekhulunywa kakhulu yikuthi yena kabambi abafazi kuhle even indaba yokuthi laye wake waphuma ebamba isibharo kwabanye abafazi i-sexual abuse so indaba zonke zikhona even kumakhothini abantu bemhambisa kumakhothini ebhadala ama-fine and then ukuKamala Rice ungakhangela naye i-history yakhe uyalwela ilungelo zabafazi on many levels. So ukuthi uzavotela bani mina ngeke ngakwanisa ukuthi njengomfundisi kasolungelo lami ukuthi ngitshele umuntu ukuthi kumele uvotele uzibanibani lozibanibani ngoba that's not in our authority, that is behind above our pay grade, if you will. Njengabafundisi kumele sithi hey hambani yovota ukuthi uvotela bani sokuza ukuthi wena uhambe phambili kwenkosi ukhuleke uzibuze ukuthi umuntu ole omelela ilungelo zabantu not just ukuthi nje abantu besifazana and who is in line more in line with God ngoba umuntu ngumuntu uyaphambanisa but all in line with God with the thing with the word of God ngubani number one and number two ubuze yena inkosi ngoba inkosi iyokwazi umoya womuntu ukuthi phakathi umuntu ufuna uhamba nje siyakwazi ama politicians bayahamba bekhulumele indaba but nxa sebengenile sibile ehofisini xa becampaigner they talk a good game but nxa sebesehofisini baza kwenza whatever abakufunayo ngoba sebe we need so wena kumele uthi inkosi wena ngokwazi inhliziyo yomuntu njengokwazi inhliziyo yomuntu ngicela lami umvulele lami ngibone umuntu engimele ngimvotele and then God is faithful to show to you.
Ungathini ngokuncintisa kukankosikazi Kamala Harris kukhetho olumqoka kangaka engowesifazane?
Kuyachaza futhi ngifuna nje ukuthi kuyachaza ukuthi sibona uKamala Harris emelele abasifazana at that level of leadership ukuthi yinto encourageayo ngoba for many decades we have never had a woman president so yinto ethi nqa even abathina igeneration yethu le generation yabantwana bethu amankazana bayabona ukuthi oh lami ngiyakwanisa ukufika at this level lama angimelanga ngivalelwe amahlangu ngokuthi mina ngingumuntu wesifazane lami ngiyakwanisa ukufika kuma ofisi ikona lawo awaphezulu it doesn't matter even nxa kuyi ofisi ye company i ofisi yani ye politics akulandaba lami njengomuntu wesifazane senginikiwe lami ikubona ngibona ukuthi lami ngilethuba lokuthi lami ngifike khonapho even uKamala Rice whether ungayanqoba kumbe kanqobi siyabona ukuthi hayi kuyachaza sibili ukuthi sibone umuntu wesifazana efika kulevo yona leyo. Ngiyabonga kakhulu, inkosi iphathe kahle.
Lowo ngunkosikazi Teresa Dangwa owenhlanganiso ye-Diaspora Women Arise njalo engumfundisi esixoxelaye eseNew York khonapha eMelika.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho weStudio 7 uzakulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X le VOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe eZimbabwe athe alindele ngabomvu ukubona ukuthi ukhetho lokudinga umongameli weMelika luzaqhutshwa njani kanye lempumela yalo. Sizwe ingcwethi ezicubungula izombusazwe zihlaziya okuningi ngalolu khetho. Sizwe njalo umlando womunye wabancintisa kukhetho lwemelika umnumzana Donald Trump. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlangani sithi asidibaneni njalo kusasa.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka.